Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 27 Mpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abahlanu ababhubhele engozini yomgwaqo osuka eMtaro siya eHarare namhlanje ekuseni ngemva kokungqikilana kwebhasi, imota encane yohlobo le-Mercedes-Benz kanye le-Rolli. Abenhlanganiso ezempilakahle emhlabeni jikelele World Health Organization bakhuthaza uzulu weZimbabwe ukuthi achiyane lomkhuba wokuxhawulana ezimfeni njengendlela yokuzivikela kusihudo se-cholera ngalesi sikhathi sekhefu. Kukanti uhlangothi lukahulumende olubona ngezomumo womkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi kuza kuna izulu elinenyi elilolaka lomoya kuze kuyefika umhlaka 13 kaMpalakazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabantu abahlanu ababhubhele engozini yomgwaqo osuka eMtaro siya eHarare namhlanje ekuseni ngemva kokungqikilana kwebhasi, imota encane yohlobo le-Mercedes-Benz kanye le-Rolli. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wazise ukuthi lingozi yenzakalele eduzane lesikolo se-Tickleford Primary eMarondera sokusiya tshaya ihola lechumi 9:40 ekuseni. Uthi abalimeleyo bangamachumi amane 40 kanti abalichumi lanhlanu babo 15 besesimeni esibi. Unyathi uthi inani labantu asebefele engozini zomgwaqo ngaleli khefu kusukela kumhlaka 15 kulenyanga kusiyafika izolo selifike kumachumi phose ayisitshiya galolunye 87. Ngasikhathi sinye nyakenye kwasokubhubhe abantu abedlula ikhulu 102. Unyathi ukhuthaze abatshayeli ukuthi bahambe ngonanzelelo ukuze kwenqatshelwe lezingozi. Amazwi akhe asekelwe yisiphathamandla lasenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembalami Dube.
Ilizwe lethu imigwaqo yayo ivelela imangawuli. Siyananzelela ukuthi mingaki imigwaqo okumele ilungise mnengi kakhulu. So izingozi eziningi zibangelwa ukuthi imigwaqo yethu imncane. Ithi mncane njalo eminengi yakhona ilamagodi. Njalo uzafika ukuthi ngalesi sikhathi okubangela izingozi kakhulu laba bantu abayibo abatshayelayo abaphumuli. Osomabhizinisi laba abarana amabhasi lawa bayafisa ukuthi bathole imali eningi ngalesi sikhathi sabokhisimusi, ngalesi sikhathi sabonyoyeni. Ngakho-ke abantu abaningi bathina bephendukise umuntu ahamba ayephenduka aphinde abuyele futhi engaphumulanga. Khonaphana-ke kuze kuba yimbangela eyenza ukuthi abantu bathine bengene ezingozini. Njalo okunye ukuthi kukhangelelayo ukuthi ngalesi sikhathi sekhefu abantu abaningi bayasebenzisa mbe bayathatha esingathi yizidakamizwa ezigoqela utshwala. Imihlobohlobo nje yotshwala obuningi obenza ukuthi umuntu asine sihamba esephandliwe. Khonaphana-ke kuyabangela ukuthi izingozi zomgwaqo zibe ziningi kakhulu.
Ungathi iyakhanya yini imizamo yokulungisisa imigwaqo le okhala ngayo baba Dube, ikakhulu imizamo evela kuhulumende la kumakhansili?
Masikhangele imigwaqo yelizwe uzafica ukuthi nxa kuthiwa kuyalungisisa umgwaqo uhlupho esilalo ukuthi kulungiswa nganxanye kwelizwe. Ikakhulu nxa ukhangela umhlubulo wempumalanga, hhayi imigwaqo yakhona iphosa ilungiswe. Ungakhangela u-Great Bridge Mashingo Harare Road, hayi nale ziyalunga. Kodwa ngasikhangela ngapha kusiza ngapha kwe-Great Bridge Bulawayo Victoria Falls kugcwele amagodi. Ungakhangela onkayi Bulawayo Road kugcwele amagodi, ukhangele otsholotshongo Bulawayo Road kugcwele amagodi. So singele sisho ukuthi indawo zilunga zonke, kutsho ukuthi ingubo bayidonsela kancane. Okwenza ukuthi ezinye izindawo zisale zinjalo kungalungiswanga indawo zemgwaqo lezi. Kodwa siyabhaba siyabona ukuthi izimota ziyangena suku zonke zivele emazweni athiyeneyo ziyagijima zisuka udorobho ngadorobho zibhadala umatolgate ngale. Izinali iyabhadala, imajority yabantu bavele babhadala nge-foreign currency ngoba siyawazi ukuthi imali yeZimbabwe abaningi abayisebenzisi. Kodwa siye sesizibuza ukuthi kanti manje imali
Kuxwayisa abachayela bangacabanga ukuchayela bedakiwe.
Umthetho uthi umuntu nxa esenathile wabhadlwa akashiyane lokubamba isidrayiva anike omunye amncedise ekudrayiveni. Kumbe nxa ubona ukuthi akula muntu wakuncedisa ungumchayeli uthe wathatha amanzi amponjwana, hhayi wangomthatha ikhefu shiya imoto yakho lapho ekhona. Kunguzilalele phakathi kwemota kulokuthi ufake abanye engozini. Ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi nxa umchayeli esethe wangena emgwaqweni engachayeli ngendlela eqondileyo,
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo oweStudio 7. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization namuhla ikhuthaza uzulu weZimbabwe ukuthi ethathe amanyathelo okuzivikela emkhuhlaneni wesihudo sekholera ngokuthiyana lemikhuba efana lokuxhawulana ezimfeni lakweminye imibuthano efanayo ngalesi sikhathi sekhefu. Embikweni ewethule enkundleni yokuxhumana e-X, inhlanganiso ithi abantu kumele bageze izandla ngesepa ngaso sonke isikhathi njalo bengadli ukudla okungcolileyo ngoba lokhu kungabafaka engozini yomkhuhlanelo. Uhulumende uthi selokhe umkhuhlane wekholera uqhamuke eZimbabwe kunyanga ezedluleyo usubulele abantu abangamakhulu amabili alamachumi phose amabili 217 njalo wahlasela abedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,533. Untungameli inkomo weStudio 7 uxoxelo Councillor kaWard 9 ngobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho yena othi abantu kumele bayilandele inkuthazo yeWorld Health Organization ukuze bazivikele.
Ambona mina inkuthazo eqakatheke kakhulu nxa sikhangele ukuthi sivikele izizalwane zelizwe lethu leZimbabwe bakhangela moso even edrobheni lakobulawayo. Ubona ukuthi lathi njengomanye manje asithebenzile nyathelo ukuthi ngesikhathi sekhefu sonesi lapho kuba bembuthano abantu bejabula bebaningi sibone ukuthi abantu bayathola amanje. Saphuma le-resolution yokuthi inezimatho ezisifake 120-hour watershedding but ngesikhathi sekhefu sonke sizame ukuthi sinikeze abantu amanzi sisadende i-watershedding. Sibone kuzancedisa futhi ukuthi sivikele lo mkhuhlane lo osimemetheka. Number inyathelo eqakatheke kakhulu eliyenze iWorld Health Organization khonapha kwelezimbabwe.
Kobulawayo ungathi sinjani isimo sekholera?
Kobulawayo umkhuhlane awukamemetheki kakhulu ngoba kukhanya abantu laba they are becoming very cautious ukuthi bayananzelela ukuthi benangolomchapa into leyingabavakajela. Lenkuthazo isikhona from lathi njengauma ngisifaka kobulawayo sizame ukuthi sixwayise nokufundise-ke uzulu ngendaba leyo yekholera.
Uke waphatha udaba lwamanzi kanti kulo daba lwengcikeza njalo sike sabona kusikhatshana esedluleyo abahlali bekhala ngokuthi ingcikeza kayibuthwa ngemfanelo. Obe kulakho kumbe okulakho ukumemethekisa imikhuhlane efana lekholera ungathi njengomasipala selizibutha kuhle yini izive?
Sibe nemizamo ethile njengoba nikwazi ama-reference compactors emalutshwane kodwa sizaphakathi ukuthi sithenge 6 lokudinga futhi laba abasincedisayo ukuthi outsource ukuthi besincedisa ukunjani ukubutha izibile ezisibabhadale. Kodwa ngiyajabula kakhulu ngoba siwathengile I think inyanga ezidelileyo babonile siwakhomishina ama-reference compactors law and izini sezivuthwa ngesikhathi kodwa futhi ngesibetho sibe ngakona sakhangela i-CBD yethu ikakhulu emakethe kulobunzima ngoba ubunzima obukhona mbona kani yingabomo eyenzwa ngabantu asebelethe eminye imikhuba yabo bevela kwezinye isigodlo bezeyibethu koBulawayo into lezo ungazinanzelela njengemakethi koBulawayo lapha kwakunganjani kule bantu abafakwa laphana for political reason bevele kwezinye isigaba beletha imikhuba yabo engalunganga ikubona uBulawayo ungakhayela ku-CPT laphana kasakhangeleki lathi sine mizamo ethile sekuthi siyabuta senze kodwa thola kodwa ajikela khonaphana andiyebo so sikezathi ke sizazama ukuthi kathe sike njengoba sesinamanye ama-councils alo naleli bandla elibusayo akwani ukuba yi-5 sixhumane nayo sincethisane ngoba yibo abantu abangakwazi ukusigoqelela abantu bakhonaphana abanye abakhona sibona nje kuyinto nje engasincedisa ngoba labo they are very cooperative nxa sikhuluma sixoxisa nawo wena labo amanye ama-councils-ke asijoyinayo ebandleli busayo.
Umnumzana Donaldson Mabutho ngukansila kaward 9 koBulawayo ubexoxa ecingweni lontungamili Nkomo owe-Studio 7. Ukuguquka komumo womkhathi kuqhubekela phambili kudala umonakalo lobunzima emazweni omhlaba okugoqela laseZimbabwe. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomumo womkhathi luthi kuza kuna izulu eliningi kakhulu elilolaka lomoya kuze kuyefika umhlaka 30 Mpalakazi. Izulu leli eliphuza ukuqala ukuna njalo lilomoya kanye lombane selichiye abalimi abaningi besebunzimene. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi kwezokulima njalo engumlimisi esebenza lenkampani yenhlanyelo eAgriseeds umnumzana Eugene Dube.
Lesi sikhathi esingasisebenzisa ukuthi khona balime njalo futhi bahlanyele. Njabo lapha nxa behlanyela khona phana ngikhuthaza ukuthi khona kabasebenzi inhlanyelo eziphangisayo kakhulu. Kule nhlanyelo eziphangisayo sithatha ama-90 days unezilana nje. Ukuze babambe umkhathi mina yakhumbula ukuthi khona sisakhula thina sasithina sisekhaya kwafana sasiya kuhihlobo but into emangalisayo kathesi ngenxa yokuthinta komkhathi abantu kathesi ngo-December kusasi ku-January kathesi abantu balokhu belima so ngikhuthaza ukuthi khona abalimi bethu kabasebenzi inhlanyelo ezithangisayo ezomumbu njalo futhi balime inhlanyelo ezimela ezimila izulu elilithwana nokuthisa ezinjengenyawuthi namabele.
Izulu lilakho ukuthi lingani okwesikhathi eside kwini okungenziwa ikakhulu sikhangela izifuyo.
Into enginazeleleka ukuthi abantu abamnyama asizwisisi ufithe umuntu elenkopho eziyi-100 but ukudla kwezifuyo sithi njengotani isihlahla akusela lutho but uzafica umuntu eloku ebekezela njalo eleswe ezinjalo so mina bengikhuthaza abalimi ukuthi khona wetha ule nkomo eziyi-10 kumbe ule nkomo eziyi-20 kathinze ezimbili laphana akwazi ukuthi athenge ifidi yenkomo ukuze iy'nkomo zonezana nje azifidi azisupplimente ukuze lazo zikwanise ukuthi khona zingacuvi anto zingawi zingalali phansi ngoba inkomo ingalala phansi ayisavuki kunaphana ukuvuka kwayo sekunzima so asideni inkomo zethu ukuthi khona lazo zigeyine lazo zibe lomzimba zingagxake kakhulu ukuthi zingacena zisiwa phansi.
Njengoba izulu liphuzile ukuna yiziphi izilimo okufanele abalimi bezilime?
Into yokuqala nxa belima umumbu kabathathe ihlayelo eziqalayo esiphangisayo okwesibili kabafaka amabele kabafaka inyawuthi inyawuthi lamabele kuyamela ukuthisa kuyamela izulu elilutshwana inyawuthi lamabele izulu lingahamba khonaphana into ezakalayo into lena isilimo sinesana siyama ukukhula simelela ini uzithule elinye izulu so akusasebenzisi manzi amaningi so sikhuthaza abalimi ukuthi hhayi abafaka inyawuthi kabafaka amabele ngiyashwarensi ukuthi khona umumbu nxa ungaphumanga kahle kumbe sithi umumbu uthi at least bathola amahlanga inkomo zabo but amabele nenyawuti ukuvuna bazavuna ngikhuthaza njalo ukuthi kabafake izulu abafake ukuthi lamazambane lezo zinto lezo hhayi zizabaphilisa kusasa.
Umnumzana Eugene Dube ingcwethi kwezokulima esebenza lenkampani yenhlanyelo eAgriSeeds ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Abebutho leIsrael bahlasele kakubi namuhla eGaza bephosela amabhomba. Lokhu kulandela imibiko yenkokheli yeIsrael izolo eyokuthi bazaqinisa impi eGaza osekuchiye inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eUnited Nations ikhathazekile ngokuvikeleka kwabangahlomanga. IIsrael ithi sekulamasotsha ayo edlula ikhulu lengxenye 156 asefele kulimpi. Impi le isibhidlize indawo eziningi zeGaza, njalo uhlangothi lwezempila kahle eGaza luthi kulabesiPalestina bedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,400 asebefele kulimpi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Into edingakalayo okwamanje ukuthi abantu labo lapho abakhona beziphephele bazuze ukuba bazuze ukwelatshwa, bazuze zonke izinto eziza kwenza ukuthi baphephe bavikeleke njengokwemithetho, ngokuhambisana nemithetho yomhlaba. Balamalungelo labo bantu, zonke izinto abafanele bazizuze kumele bazizuze. Okwesibili, kuzafanele ukuthi kuphele impi, kwenziwe i-reconstruction, labo bantu basuswe lapho asebehlala khona beziphephele babuyele emzini yabo. Okwamanje abaningi imizi kayisekho, ngakho kuzadinga ukuthi kwakhiwe kabutsha, kube le-reconstruction ephangisayo ezakwenza ukuthi bakwazi ukuthi babuyele emzini yabo, bafice kwakhiwe izikolo, kwakhiwe izibhedlela, kwakhiwe imigwaqo, kwakhiwe konke okuzakwenza ukuthi babe lempilo eqondileyo. Kanti-ke okuyikho okudingakalayo kusiya phambili ukuthi kwakhiwe lokho okuthiwa yi-two-state solution, kube lelizwe le-Israyeli lele-Palestine akhululekileyo, angesabi ukuhlaselwa, alokuthula, aphilisana njengabomakhelwane, kungekho elesaba elinye elesaba ukuhlaselwa.
Ngendlela limpi esibulalise ngayo abantu, kungaba lelakusasa lapho esingabona amazwe omabili edlalana kuhle na.
Ngaphandle kokufa kwabantu, abantwana, omama, ngaphandle kokuthi nje kudilizwe lama-building esikubonayo, ngaphandle kokuthi kuqhubeke kudutshulwana, ngaphandle kosizi olukhulu esilubonayo, ikusasa yobudlelwane yalaba abalwayo izaba nzima ukuthi babuye njalo, babuyisaniswe, bakwazi ukwakhelana njengabomakhelwane.
Okungamisa impi kungaba yisivumelwano esimi kanjani?
Into eza kwenza ukuthi ime impi yokuthi amazwe amakhulu alamandla afake ngaphansi kwesithupha iPalestine leIsrael ukuthi bame ukuhlaselana, bakhulule labo bantu bonke ababotshiweyo, kungaba ngama-hostages, kungaba ngabantu abasemajele kungafanelanga, base beqala ukukhulumisana ngendlela efaneleyo ezazala u-Israyeli lokuthula, iPalestine lokuthula, bengomakhelwane abaphila njengawo wonke amazwe aphila engahlaselani, bathengiselane, baxoxisane, sebengamazwe ahlukeneyo. Lokho kuyinto eqakatheke kakhulu, kodwa kwamanje kumele imiswe impi, kukhululwa abantu, abantu bonke abafanele babe lokudla kufinyelele kuba ukudla, kube sekuqala into eza kwenza ukuthi kungabuyi kube khona lokho esikubonayo, kuzalwe ukuthula okuzalwa ngamazwi amabili abephila ngendlela ehloniphekinye lelinye.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi yezombusazwe njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla silonkosikazi Sakhile Ne ohlala kwele Botswana. Yena ke unceda abaswelayo abagoqela abantwana abangamantombazana abaswela imvunulo yokusebenzisa uma besesikhathini. Uxoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7.
Yamichisimusi ngekho bethi ngoba ngisebenza angenelisa ukuhamba ekhaya ngomsebenzi, but ngikwanisa ukuphekelezela ade ngisekhaya, ayinjengeke bekubhizi njalo abantu ngobuningi. lelizwe ngilombona ngana ekhaya abantu bangibona bahamba ngo bakhala ngemali lokuthi holiday yangkhona noma manje bahambi ukuthi week yami bafuna imali yokufisa abantwana so abanye bahambile abanye bahamba reason being abanye bakhala ngemali abanye bahambile ukurayithi
yes singathi nxa sukhangele umnyaka lo obuyayo njengomuntu ohlala khona ngapho ke eBotswana njengabaningi abadabuka eZimbabwe kuyabe kunjani
sikhangele lesifisele ukuthi umnyaka lo ozayo ube ngumnyaka ongcono umnyaka oba olemali ukwazi ukuthi umuntu asebenzi athole imali ngoba lo mnyaka ebesikiwo heshi bekuyiwudenza amazinyo but lo esingena kuyo sikhulume ukuthi ube ngumnyaka orayithi olokuthi wonke umuntu akwanisa ukuthi asebenzi athole imali akwanisa ukusapota abantwana mbela abazali ekhaya yikho esikufiselayo lezulu ngoba khe sikhuluma izulu yama sisizolo so sikhangele ukuthi ube ngumnyaka omuhle kuyenzela ukuthi
yes, Dr. Abanye Benduli yanceda lekhaya kakhulu kakhulu njalo linceda labantu baswelayo. Akusitele ngalokho ukuthi linceda ngaphi langaphi.
Emakhaya siyabe sinceda kakhulu njengami ngiyanceda kakhulu abantu abale engibonayo lami ukuthi abenelisi. Ikakhulu njengalapha engikhona. Ngiyangikhangela i-situation yomuntu engabe ngibona ukuthi usele isikhathi ihlala lapha akala msebenzi awenzayo. Ulabantwana ekhaya. Akenelisi khona ukuthi ahambe ayebona abantwana during the holiday. So mina ngithi nxa sokuthiwa Christmas khona phana ngidinga umuntu oyi-one ongabe njalo umuntu esengikwanisa ukuthi nginike imali ngimthengele ukudla ahambe aye ebantwaneni. So ekhaya lo nyaka ngikwanisile ukuthi ngikhangele abantu imuli ezimbili njalo futhi but ekusizo zami kumnyaka ozayo ngifuna ukuthi ngidinge lapho engingakwanisa ukuthi ngisapote abantwana abayamankazana especially ama-pads esikole. So angazi uNkulunkulu angasiza umnyaka lesingena kuwo ngifisa ukuthi kube njalo
ye abantwana laba ubanceda ngaliphi ngokubona kwakho sibili
abantwana laba ngifisa ukubanceda especially abasemakhaya abalabadala abangenelisiwe ukubathengela ama-sanitary pads ibe ngifisa ukuthi ngikwanisa ukuthi ngibathengele ngibahambisele at least bamhambisele okwazi ukuthi umtshiyele ama-pads azamthuva kose o-6 months la usadinga amanye noma bangaze babe ngu-10 yabokwazi ukuthi ubaphushe for inyanga zonezo kungabanceda kakhulu but laba bokudla abantu abasemakhaya emaphandleni endaweni eziphakathi abangenelisi ukuthola ukuthi bazisizele emuntu
ye manje ubona nzane uzathola ngaphi konke khonokho ofisa ukuthi ukwenzela abantu
ngimisebenzi engisebenzayo ngisebenzela abantu so what I always do always ukuthi lapho engisebenza khona I always get the tips ama-tips enganikwa ngabantu imali zangikhona i-telesiningi angavamanga ukuzisebenzisa ngiyazibeka aside ngizakhumulethi nxa isekwanisa ukuthi kuthenga ikhombo esikubiza kuthi ikhombo ngiyahamba ngiyothenga ikhombo ngiyifake endlini ngiyode ngikwazi ukuthi at least ikhombo for one family I already got it so yikho engiyaxwayisa ukuthi ngilenze for ama-pads abantwana besikole angithi uma ngingatholi omunye umuntu ongangizwela kubalandeli athi hhayi madube thatha nasithubulalayo ngivelele ebantwaneni wakho ngingathaba kakhulu
ye abafisa ukuthi bawuncedise bangakuthola ngaphi madube
abafisa ukuthi bangincedise bangangithola ecingweni lwami lebhotswana le-WhatsApp +26 7 7 1 7 0 2 2 7 1 +26 7 7 1 7 0 2 2 7 1 or ku-email yamethi dube@6170@gmail.com
ye phosela okugcina mama
hayi ithanda ukubonga kakhulu abalandeli be-studio 7 lafisele umnyaka omutsha ahead sithanda ukuthi sikhangele kakhulu omama basemakhaya nabasiyabonga kakhulu ngokuhlala kwabantwana singabantwana babo sisemazweni basikhulele kwenze itshintshi lethibendi sikwanisa ukuhlangana labo njalo
unkosikazi Sakhile ne ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele Botswana sigoxe laye eseGaborone kwezemidlalo intethela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha indaba ebezihamba phambili kwezemidlalo lonyaka
kube nokujabula okukhulu kubalandeli kanye nalabo abaphatheke kumdlalo wenguqu ngenyanga kaNtulikazi lapho kususwe khona isijeziso esokuba eleZimbabwe lingaphatheki kwinhlelo zeFederation of International Football Association iFIFA ekhuluma ngemva kokuba iqembu leZimbabwe limenywe ukuyadlala kwele Botswana ngemva kokuvunyelwa kwalo ukudlala lamanye amazwe umdlali weqembu lesizwe uPeter Muduwa uveze ukuthokoza okukhulu ngalesi zehlakalo
siyafuna ukuthi sibuke i-national team and nxa i-national team ikhona kuyanceda clubs ukuthi we improve because wonke umuntu afudla national team akona umuntu afudla eZimbabwe siyathaba kakhulu
inhlanganiso yeFIFA ibimisele eZimbabwe ukuphatheka kunhlelo zalo ngenyanga kanhlolana nje ngo-2022 ngemva kokuba kube lokungenela kukahulumende ekusebenzeni kwenhlanganiso yeZimbabwe Football Association iZifa inhlanganiso yeFIFA ikhethe icommittee ekhokhelwa ngoLincoln Mntasa ukuba ikhokhele umdlalo wenguqu kweZimbabwe ukuze kube ngomnyaka ozayo lapho kuzaqhutshwa khona ukhetho lokudinga inkokheli yentsha kusenjalo iqembu lenkezi Platinum Hill elizamela ilizwe kumncintiswano weCAF Champions League ngomnyaka ozayo ngemva kokuphakamisa isicoco seligue ukuthi yele Dynamos lona lizaphatheka kumncintiswano weCAF Confederations Cup ngemva kokuphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup sikhangele umdlalo wekhilikithi iqembu labe siliyisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lidanise abalandeli balo lonyaka ngemva kokwehluleka kwalo ukuyadlala kumncintiswano wezwe zemhlaba ikanti labesifazane lona liqhube ngcono yintatheli zindaba yezemidlalo uChrist Midlakama uthi kumele iqembu labesilisa liqale phansi ukuze lingaqhubekele phambili siba yinhlekisa
kubo mama khona kungcono ngoba bona bazama sibili baqualifyile ku Cricket World Cup ye T20 okusho ukuthi kungcono ama chevrons wona sokumele kubuyele kuma drawing boards qalise ukukhala abafana abadlala kuhle udomestic cricket kube yibo abadlala national team
umqeqetshi Houghton nochiye umsebenzi ngemva kokuba iqembu leZimbabwe linqotshwe ngamazwe abalisa Uganda kanye neNamibia kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo yezwe zomhlaba yohlobo lwe-2020 ngomnyaka ozayo iqembu labesifazane elaziwa ngokuthi Led Chevrons lona lisaselalo ithuba lokuyaphatheka kumidlalo yezwe zomhlaba yohlobo lwe-2020 ngemva kokunqoba kumidlalo yezwekazi lase-Africa njalo kuzamele liphumelele kumidlalo ye-Global Qualifier eza kuba khona ngomnyaka ozayo iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni webhola lokuqhaga liphutshelise endaweni yechumi lantathu kumncintiswano we-Netball World Cup oqhutshelwe elizweni le-South Africa phakathi komnyaka bokungokwesibili ukuba iqembu leZimbabwe lifinyelele ukuyancintisa kumidlalo yezwe zomhlaba njalo osakhulayo nokuthaba moyo uthi lokhu kutshengisa ukuba ikusasa yalo mdlalo yinhle kakhulu
akusiyo into encane ukuyadlala ku-World Cup and kutshengisa ukuthi ithalente likhona eZimbabwe
iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni webhola lokuqhaga lona liphutshelise endaweni yesibili kumncintiswano we-African Netball Championship seqhutshelwe kweLebotswana ensukwini ezedluleyo leli qembu laziwa ngegama elithi Golden Gems ngiyimele iStudio 7 kobulawayo ngimuJoseph Njanji
Okwamanje wathi sizwe abanye babalaleli beStudio 7 bebulisa izihlobo labangane bebafisela umnyaka omutsha.
Linjani, linjani lonke. Odibingelelayo ugogo waGP lapha esizinda. Ndibingelela ikakhulu abana bami baseGoli, uKholisani Ndebele, uDan Ndebele, uGebron Ndebele, uSindile Ndebele. Ngiyadibingelela lonke labanye njengabe ngibakhosiwe lo mntanami uTerence Ajiti lo nkosikazi wakhe lo mzukulu wami u-Alifa bese ngibuya-ke ngapha ngece ngiyetholotsho ngale ngibingelele osamlamli othubhoyi ogodisi osano ukuthi linjani khona ngapho lo malume namakhosikazi akhe usabheki ukuthi linjani khona ngapho hhayi bakithi singiyalibingelela ngikhisa umuthi bana lidlale njani lifiselwa umnyaka omutsha bakithi bathandekayo siyakwazi ukube kuhlungu zulu ilanga lithisa inkosi sibusisile sise sidlala ikhisa umuthi sabona izulu lilime phela lingayekeli ukulima bakithi bathandekayo engani ngangena umnyaka omutsha lingabaphilile lonke
lo ngomunye wabalaleli beStudio 7 ebulisa izihlobo labangane lingakhohlwa uhlelo lwe-live talk olulandelayo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ngezifiso zabo zomnyaka omutsha oka-2024 silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.